ngizasikethe ngoku ongiyo othethe send ezamanje ukufaka ukufakazi ukuthi indaba kumele bengaphepheli sibe khuluma into ekushiyene lama charges akade bewafisa kuba bezithatha ngo section 37 of criminal code ukuthi bayenze umsindo bayenze igathering basebesenze umsindo njaninjani awethu so i-investigating office into ayikhulumileyo khodha ukuthi omama laba bayenze i-gathering bengazange benike inotice so sasesikhuluma-ke thina ukuthi but umthetho awusho njalo umuntu okumele anike inotice ngikhonzena not abantu abazaparticipate eku-demonstration and also ayisiyo i-charge akade bechajwe ngayo so kugcina nomajistrate ucina wavuma ukuthi bephiwe ibail yama-$100 munye ngamunye wasetshela-ke state ukuthi singase sithende kamhlaka-5 March kumele kube sebelungisela i-charge yabo ngelukulungisa-charge yabo mama laba abazayekela bezihambile.
Manje ungasitshela ukuthi kahle bebesithi kuyini okubangela ukuthi babotshwe njengoba nichathisa lapho kubana umthetho uthi wona kumele ukhonvina kube nguye ocelayo bona kuthiwa bebebotshelwana
khona kakhuluma kwami ngikwenzela amapholisa ekuseni engikutholileyo ngokubona kwami ukuthi kulezaliye MD6 sasa lapho emgoko so bathi bona amapholisa kule-intelligence engengevela la eHarare so baphiwe ama-instructions ukuthi abantu ababotshwe mina ngokubona kwami ngikhonokani ukuthi kuyafana nendiboprosecute bazine ndiyakule ngokuthi I have to oppose bail. Ibail kumele ngiyi-oppose ngesizathu sokuthi ayizi-instructions to do so.
Sizwa kuthiwa kusasa kuyabe kulo mhlangano webandla le-MDC khona ngapho ukuthi akula yini ezombangazwe ezingaba zibangele ukubana bebotshwe omama labo.
Hayi, ngazi angifuna ukukhuluma into engingayaziyo ukuthi but engizileyo yikho khona lokhu ukuthi bekuthoka bavalelwe isizathu siyukuthi kule randi kusasa but ukuqiniseka kwakhona angeke ukuthi ukuthi ngisinisen but yikho-ke kukhulunywa ngamapholisa nabanye labakade bephelekezela ababotshweyo lapho.